Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili msaka 11 kunhlolanja 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane eGwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhululwe ngebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abayisikhombisa njalo kwalimala abedlula amachomi amahlanu eGwekwe izolo kulandela ukungqikilana kwebhasi yeZubcole mota encane yohlobo lweHonda Fit. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi abathathu bafele emoteni encane njalo abane bebesebhasini. Hotel ingozi yenzakale ngemva kokuba umtshayeli webhasi ezame ukuvika imota encane le kodwa wayitshaya yagiqika kathathu. Umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ukhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokumvumela ukuthi ahlawule imali yesibambiso ibail. UDlamini ubotshwe ngomgqibelo wamiswa edale izolo esetheswa icala lokuthengisa indawo yokwakhela indlu ayeyiphiwe yikhansili. Sekume igqwetha lakhe umnumzana Give Mom Viringi.
Sekukhuluma kwenzeke ubaba engikhaya is out of custody. Icala letiswayo ningathi ngamafitshane icala okuthiwa i-criminal abuse of duty as a public officer. Icala abhekane lalo.
Kuthiwa wenzani kahle kahle?
Ngathi ngamafitshane kuthiwa yindaba yesitembu sakhe asithengisayo. Ngihase zomingene kakhulu kuma-details akhona ngoba indaba esecourt kathi ngamafitshane indaba ephuma ekuthile nawathengisa isitembu ayesike ikanti.
Ulilandule yini icala kumbe uyalivuma?
Hayi, icala uyalilandula. Uyalilandula icala.
Uphume ngemalini yebheyili?
Uphume ibheyili $1,500.
Lihle layihlawula khonapho wahle wakhululwa laye?
Yes, bese ayihlawula wakhululwa, yes.
Ekubotshweni kwakhe siyazi ukubana ubevalelwe ngempelaviki. Uthi ubephethwe kahle yini kazange ahlukuluzwe?
Hayi, akazange ahlukuluzwe. Ukuthi nje bathe bembiza epolisi wase wangifonela ngahamba nami bengilabo abethi abazange bemhlukuluze sibili bembhebhekabheka kakhulu njengomuntu la.
Umnumzana Give Mom Viringi ligqwetha likameya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini sixoxela ekhona le efolosi. Izulu lesikhukhula lidilize imizi ebhinga lachiya abantu abedlula ikhulu lamachumi amabili bengelandawo zokuhlala. Likhukhule njalo izifuyo ukudla lempahla yabantu etshiyeneyo. Izulu leli liqale ukuna ngempelaviki ladala umonakalo esenga echininga ensukwalela kwezinye indawo. Izolo kulabanye ababikwa bebelonke bephezu kwezihlahla bemelele ukuhlengwa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo meli weBhinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dube Gosibanda.
Izulu line kakhulu endaweni ehlanganisa iBhinga Center indawo ehlanganisa iManjolo, indawo ehlanganisa isinakoma kuwonsinga nesinkwale ikakhulu lezo ndawo ezimbili, yizo indawo ezaffecte kakhulu lizulu. Izulu leli line okwedlula amahola angamashumi amahlanu, lingazange line, okosokwenza ukuthi khona endaweni zesinkwale, endaweni zensenga, endaweni zechininga, kochifu sinakoma abantu sikhuluma kanje, basezihlahleni, abantu basezintabeni khuluma lomunye wabo nje khathesi khathesi. Osokusiba buhlungu kakhulu ke ukuthi le network yakhona kuleyo ndawo layo kayikho kakhulu, kodwa ayisetsheli ukuthi khona osabhuku mhlawumbe abafika ku-7 imizi kulabo osabhuku abafika ku-7 imizi eminingi kayisekho, isihambile. Njalo abantu abaningi nakathesi belokhu bedinga uncedo lokuthi besuswa kuleyo ndawo ukuze beye endaweni engani inefefiti.
Nxa sikhuluma ngenani labantu lapha, sikhuluma ngabantu abaningi kanganani?
Ngibona ngani singakhuluma nje ngenani labantu abasuka mhlawumbe kubo 60 kusiyafika kubo 120 abantu abangabe babe affected. Okuhluphe kakhulu ukuthi izisebenzi zikahulumende labancedisayo abakwanisa ukuhamba khona ngale bebengelakho akade bengakusebenzisa ukuthi beze befinyelela lapho kunabantu labana khona. So abantu bebesenziwe okokuthi bekhulume nabo ngokubabiza bekhatshana bethi bekhulume bethi lapha singu-11 laphana bethi hayi singu-17 kuleyani indawo bethi hayi singu-10 inani lakhona ukuthi ube lazi kahle kahle kuba nzima. Kodwa abanye kade ngikhuluma labo emafonini bebekhuluma ngokuthi hayi kule mizi sibili embalwa engasekhoyo, omunye bebala impizi izishiye ku-12.
Singathi-ke okokudla-ke lezifuyo,
ngizwa kuthiwa khona eziningi izifuyo kazisekho, zithethwe ngamanzi, inkomo, imbuzi, inkukhu, ukudla, iziphala sezihambile. Abantu labo esikhuluma ngabo ngabantu ukuthi ngathesi ngabala lutho ngaphandle kwalokho abaphume nje bekuphethe ngesikhathi sebevaleka izulu seliningi kakhulu.
Singathi pho-ke uncedo oludingakalayo ngolunjani, njalo i-CPU isifikile yini khona ngale kume njani?
Onguye ongu-ATDA okwakhathesi namapholisa abahambile bayafika kuleyo ndawo, yibo akade mbatho ukuthi labo abasakwanisanga ukuthi befika khatshana kakhulu, besezokuzwa nje umuntu ekhuluma ekhatshana ukuthi hayi lapha sivalele singaka ngale, bavalele nawo bangaka, basebephenduka ngoba kade ilanga phela siyathola. So-ke osokwenzakele ukuthi i-CPU si-activatiwe at provincial and national level. Bengisanda kuqeda ukukhuluma nje kathesi lo mnumzana u-Richard Moyo onguye ongu-resident minister unthembisile ukuthi khona kusasa kukhona okuyakwenzakala. Asikhangelelanga ukuthi kungaba nama-helicopter ngoba izulu lakathesi lokhu lihlinga, kodwa nje uncedo lwakuqala olufunakalayo ukuthi labo bantu besuswa lapha abakhona khona beye endaweni ekhatshana lamanzi ukwenzela ukuthi-ke sizame ukuvikela impilo zabo. Okwesibili ukuthi labo bantu nxa bethe basuswa lapho bethole indawo lapho abangahlala khona, bengikhuluma nabe-Red Cross kathesi besithi hayi labo sebefonele ama-ofisa abaphezulu ukuze kutholakale lapho abangahlala khona bese bethola-ke indawo zokuthi bedle.
Umnumzana Prince Tobeko Spanda ngumeli weBinga North etale lePhalamende. Direct from Washington, the voice of America. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa utshele inkokheli yebandla lakhe izolo eMathebeleland South emhlanganweni abawenzele eGwanda ukuthi ubunzima obukhona kwezenotho lakwezombusazwe bungaqedwa kuphela ikukhulumisana phakathi kwakhe lo mongameli Emmerson Mnangagwa. UChamisa uphakathi kokwethekelela izigaba zonke zelizwe ekhulumisana labasekeli bakhe. Sechume umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo wachazisa okunengi.
Bekungumhlangano wama-structures eMathebeleland South wonke ku-13 district. Ezesitshela ngiyajenge ka-2020 owakuthulayo emhlanganweni kula maviki adlulileyo etshela iZimbabwe yonke sibili babuyile ngokuningi, sibe losupho nje ukuthi abanye bayehlulwele izulu ngendaba yemigwaqo ekhona izulu belishina, kodwa ngokuthanda umkhokheli wabo, ngokuthanda ukubana ibandla le-MDC liqhubeke ngomsebenzi elisiyokuletha inkululeko bazile ngokuningi abantu bezolalela.
Okuyikho okumqoka okukhulunyiwe kwenziweyo kuyini ebelikhalaza ngakho njengesigaba
ukukhulume ngakho konke ukuthi ukhetho luzayo kumele ukuthi abantu babe bazithithela ama-cardigans wathola ukuthi iMasouth ivumelana lapho kakhulu akuzanga ukuthi sihluphe ukhetho luye lwadlula abantu kade bezikhethela bathi yinto abayifunayo wasitshela ngendaba ye-dialogue inkulumo ezikhona phakathi kwe-MDC esifisa ukubana zikhulunywa nguye umnakagwa lo nguye kodwa ngupresident ezimbako kukhulumisana lo-president kube le mediators ekhuluma mayelana nelizwe ngoba lomunye lomunye yabona ukuthi ilizwe lifile abantu bayahlupheka iMasouth isikhalo sabakhulu bakhalile ngokuthi i-president sicela usincede abantu bayafa bebulawa yindlala abantwana bethu bathole nzima ngabe siya e-South Africa abaningi bathelela emifuleni abaningi bayafa lase-South Africa so isikhalo esibe khona phakathi kwe-Masouth kakhulu ukuthi hhayi indlala ingenile ibhokhile wakhuluma ubaba upresident kakhulu ngokuthi ufuna ukubana abantu bezwayo abantu babambane phathini kakufuneka i-violence wakhuluma i-corruption kakhulu kuma-councillors ethu ukuthi corruption kwe-MDC kayifuneki zero tolerance njalo wakhuluma la ngama-MP futhi ukuthi nxa besiya parliament bahambile besiyasebenzela abantu i-MDC kasi okunamuntu oqhatshwayo asiyoyifemu yokuqhatsha
umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcini sihlalo we-MDC eMathebeleland South ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba leChronicle lithi kuza kuna izulu elinengi kobulawayo kanye lasezansi yamandebeleni namuhla iphephandaba leHerald lona lithi kulezigebengu ezintathu ezibotshiweyo ngecala lokudlwengula ugogo oleminyaka engu-83 kanye lokumbulala sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu
sanibonani kustudio 7 siyabonga ngethuba elisipha lona mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba okhaya ukuthi eZimbabwe sinenkinga efana nase-South Africa e-state capture ngoba ama-allegations ama-youth e-ZANU-PF ayakubonisa ukuthi silayo le nkinga i-government yethu isebenza namasela labo somabhizinisi abasponsa ngoba bekwazi ukuthi bathole ama-favors in return njengalokho bekusenzeka e-South Africa inkinga yabo ibengugupta thina ezethu inkinga lazo ziyafana yibona labo abefiweli abawamilling company konke lokho bakwenza nje ukuthola ama-favors ku-government ngoba ama-e-government inayo i-percentage bona laba baku-top leaders e-government banakho i-percentage obviously abayithola kulawo ma-business
How are you on the studio 7? Linjani, lonkaithi nasiyaphela. But igama engizitsho eyisefaba izidlamlilo zezanu lezo. Ngithanda ukuphawula ngalo mdala bathi ngugawule. Yesu mna ngakhe ndiyamsapota mani. Yazela idzwenka iqiniso lomdala, yazela idzwenka kakhulu kodwa ekwazi ukuthi amasotha ayedubula abantu ayesenza. Uqinisile lusisa edivile mna ngakho lokuzela. Ugawule vele iqiniso yalizonto. Uqinisile lusisa ngazi ukuthi ngalibana useduze ngalibana ngibonga ngani ngoba utshele ugawule into eseqinisweni. Hayi lomdala lo mna kangikwazi ukuthi unjani. Bese mbiya ngikhuluma ngomna ngakho lokho endekanye kufamatshina. Nguye umuntu ozasiphathela i-coronavirus nalo muntu. Limhlolisise. Bethi nxa ebuye vela kurangalele emhlolisi yabo abantu abazasiphathela imikhuhlane yona le liqala ukuchecka yena umnangakho yena lo lokho ebuvike zula ngefulamatshini abazasiphathela imikhuhlane
linjani studio 7 labalaleli hayi mina nyaphila igama ungukabadela ncube kawule sicela ukuthi ma ungabe ubuzwa umbuzo uphendule umbuzo obuziweyo ubuzwa kulowo mama lo ubuza kahle and uyakutshela futhi ukuthi amasotsha ayedubula abantu 99 ngokhetho lolya wano pendula ama American. Kati skolo wasfunda kukwena mtana. Inabate ngisili. Angazu tu mtonja le matepele ndufuna na mtonja ngaweso. Mtu yosifaza na kuchela simple thing nje. Into ya aibona isenza gala lapo epla wae. Wano pendula wama American. Wano unye unga isiko loko. Kutoka masocha haigo taloko sakubona. Lakubona vele usenzelo hani vele kona loko utamasocha atugula bandu. Usenzelo hani utamasocha atugula bandu la mapoisi. Amasocha iwasebusa phela lapho as from Bay Bridge usiyafika Victoria Falls amasocha lamapolice ababe senza ama roadblock behleli bonke bedizisa abantu amapolice abethatha imali siyanika amasocha ethwele izibhamu ngale phandle eceleni komgwaqo kulamabhuku ababhalayo bebhala izimali abazidizisa abantu konke lokho siyakwazi corruption yenu vele so yekani ukudlala ngathi manje
siyabonga msakazi siyabonga basakazi usinxusa kuli ngathuzi lasingenisa njengoba sinxusa ngiphakazida bakithi ngizabe nikumbuyelela isicelo ukufundisa kuqakathekile kunakulalela uzulu kalufundiswe into eqondileyo uqondiswe kungaphokuba ngokukhuluma nje ngiyabonga makhumalo uDavita Khumalo siyakwazi ukwabeka ntombi yakithi uyawabeka amagama mpela ukukhokhela labo engqondweni kodwa ke xa ukhuluma labo gawule ngibona ngani uchaya idwala impama ngoba ukhuluma nomuntu lapha aqhatshwe khona ozivikela uqhatshwa kwakhe ekwazi ukuthi uqhatshwe impisi ugade impisi angeka yihle kuzaza khulume emhlane yehlileyo isasephezu kwayo yitsho kanti lina i-MDC lina iwukhokheli bomakhumalo kanti alinamacebo amanye na elingawenza angasusizayo lakathi esilimelela ukhetho lihlanganisa iminyaka engamashumi amahlanu lokhu liyihlanganise impikiswano lihlanganise ukuphikisayo kuphela kayilacebo elinye na
abalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu asebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele China selisedlula amakhulu ayisificamunwemunye. Umthethwandaba wakwele Russia wethese abasolwa abayisikhombisa isigwebo sokufika okweminyaka efika amashumi amabili ngemva kokubafumana belamacala obuhlamuki. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukumela ibandla eliphikisayo elamademokrats kukhetho lukamongameli bazanqikelana kuma-primary elections ebandla labo azakwenzelwa eNew Hampshire namuhla. Ukhetho lolu lulandela olwakuqala abalwenzele e-Iowa ngeviki edluleyo. Abaqede behamba phambili e-Iowa ngumnumzana Pete Buttigieg ilo mnumzana Bernie Sanders. Umnumzana Joe Biden nonkosikazi Elizabeth Warren labanye kabatholanga usekelo oluyangaphi. Sibuze ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi ubona izalankomoni kukhetho lwanamuhla.
abantu bona laba bavele behamba phambili ubaba uSanders lo Phuthitsatsi kumbe uElizabeth Warren wesithathu ngokulandela yiba abantu esikhangelele ukuthi banqobe kodwa phela njengoba kulukhetho olungafani lalo liyano lwangale Iowa lapho okuthiwa iCaucus khona ngapha iprimary kaZulu kunzima ukuthi ube lesiqiniseko sokuthi ngempela abantu bazavota njengalokho ama polls eveza kusengavele okunye uBiden atholakale mhlambe senqobile kumbe omunye enjalo kumbe babe seduze duze
khona ngupi kahle kahle obona ekhethwa ngama Democrats kubana awamele kukhetho anqikilane lo Trump
ozamela ama Democrats uzaphuma kungu Sanders kumbe kungu Buttigieg kumbe kungu Elizabeth Warren kumbe kungu Joe Biden kodwa bayavela abanye ukhumbula ukuthi kukhona uMichael Bloomberg ulemali enengi uqinile kakhulu siyambona uyaqansa kuma polls kuma states la amanengi kazihluphanga ngama states la awokuqala usegijimele phambili ufakile imali enkulu kakhulu emsakazweni ukuthi aziveze azikhangise njengomuntu yena yedwa ongakwazi ukuthi anqobe uDonald Trump kanti ke kungawa uBiden kuyamkhulisa futhi kakhulu uMichael Bloomberg ngokuba usekelwa ngabantu abasesiswini abasesenta yepolitiki hayi laba abangakwesokunxele kakhulu kanti ke futhi kuqakathekile kuma Democrats ukuthi ananzelele ukuthi mhlawumbe kuzamele bavotele umuntu ozanqoba uTrump lowo muntu aso umuntu abamthandayo bangathatha kakhulu umuntu ongakwesokunxele kakhulu kazi ukunqoba uTrump ngoba siyabona i-economy eMelika ime kahle kanti ke kulabantu abakholwa kakhulu ukuthi umuntu odingakalayo ngegumuntu onjengo uBiden kumbe uMichael Bloomberg abasesenta abasesiswini sepolitiki hayi abangakwesokunxele kakhulu ngoba labantu abangakwesokunxele lanqaba abethandwa nguZulu wama Democrats nxa sokusiza kuma independence labanye abantu abangama Republicans abadakekileyo ngokusebenza kuka Trump ongela sinilo ongahloniphi umthetho bangacina behlala ku Trump kulokuthi baye kuSanders ababe emkhayeni njenge socialist kanjalo
umnumzana Joe Biden yena ukhanya esadalala ngokuthola usekelo kungapi lapho ubona ngani uphambanisa khona kumbe kuyini kahle kahle kumehlula
ubaba uBiden usesekhona emjahweni kakaphume kuluseselude uhambo kujwale ukuthi abantu baphume ngomva kweSuper Tuesday useselethuba ngoba uthanda ukusupportwa kakhulu ngabantu abansundu abantu abamnyama bayamthanda uBiden ngokuba bembona engumuntu onganqoba uDonald Trump kanti ke futhi wasebenza lo President Obama
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe kwezemidlalo onke waba ngunozinti weqembu lama Warriors uEnergy Murambadoro usengumqeqeshi wabonozinti beqembu leChicken Inn kubika uJoseph Njanji
Iqembu leChicken Inn liqatshe uMurambadoro ukuba abe ngumqeqeshi wabonozinti ngemva kokuthatha wakhe umhlalaphansi ekupheleni kwesizini ye-Absa Premiership edlileyo lapha akade ngomunye wabonozinti beqembu le-AmaZulu uMurambadoro ufikisa iminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lathobambili lonyaka uthi ubevele eseqalile ukuqeqetsha wabonozinti abasakhulayo abeqembu le-AmaZulu khonale elizweni le-South Africa ngesikhathi la esadlala
ngesikhathi sengizathatha umhlalaphansi iqembu ebengilidlalela belivele selingipha ithuba elokusebenza labonozinti abasacathulayo yikho kuyangikho musha kangako kwezokuqeqesha bengingakatholi ithuba elokuthola izithupha ezokuba ngumqeqeshi kodwa abenhlanganiso yezifa bathi ziza kuba khona izifundo zabaqeqeshi babonozinti njalo ngizahle ngibhalise
uMurambadoro udume kweleZimbabwe edlalela iqembu leCapes United kanye leqembu lesizwe njalo nguye obengunozinti weqembu lamaWarriors ngomnyaka ka-2004 lapho iqembu lesizwe lifinyelele khona ukuyadlala kumncintiswano weAFCON okwakuqala embalini yelizwe leZimbabwe lo mdlali usuke kweleZimbabwe wadlala elizweni leSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele Hellenic, ele Benoni Premier United, ele Piet West Wits, ele Mpumalanga Black Aces kanye lele AmaZulu. UMramadoro ube nguye umdlali okhethe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kwele Zimbabwe ngomnyaka ka 2003. Uke wadlala elizweni lase-Israel okwesikhatshana, njalo ke kwaba lesikhathi lapho bekuthiwa ufunwa liqembu le-Newcastle United lakwele England. Ukuqembu le-Chicken Inn uthethe indawo kaThiriwe Abilisithole obe nguye umqeqeshi wabonozinti eminyakeni edluleyo. Kusenjalo iqembu le-Chicken Inn likhangelele ukuyaphatheka kumncintiswano we-Nyasa Big Bullets International Bonanza ekupheleni kwayo nyale inyanga njengengxenye yamalungiselelo alo awemidlalo yalo nyaka. Amanye amaqembu azaphatheka kule midlalo ngabalisa ele-UD Songo elakwele Mozambique kanye lamaqembu akwele Malawi, abalisa ele-B Forward Wanderers kanye leqembu eliqoqala imidlalo ele-Nyasa Big Bullets. Iqembu le-Nyasa Big Bullets liqeqeshwa umqeqeshi wesizalwane sakwele Zimbabwe uKalisto Pasua. Lanyakenye iqembu le-Chicken Inn liphatheke kule midlalo, ikanti iqembu ebelivele kule Mozambique nyakenye bekungele Ferroviario di Nampula. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Baleke imbiko elisumele yona ku Facebook kulo Norbert Norest Beto utwana livuka njani kuzoba lo noma ku kungwenya lawe uthi livuka njani lonke. Jonathan Sola ubuza amavuko lawe uthi amavuko vandla. Kethiwe Ncube uthi amavuko msakazi. Musa Mazvuko utwena livuka njani emsakazweni. Ubuye ukhonone lapha Mazibuko utwena uchamisa lami engathi uzahambela izindawo zonke zelizwe kodwa enkayi ngiyazi ngeke aye kwehlula sona iStudio 7. Sisizwela eGwanda every day. Siyaxolisa Mazibuko. Ngizacela inombolo zakho, kumuvakele inombolo zakho khonapha ku-Facebook. Ngizakufonela sixoxe sizwe ukuthi kuyini okwenzakalayo enkayi. Kuzoba lobani usonke Khumalo twena amavuko maZimbabwe amahle. Lungile inomoyo twena kwenzakala kuphi? Kwendawo lokhu angazi ukuthi ubuza kuphi lapha umoyo. Kuzoba lo Silibaziso Dube uthwena livuka njani emsakazweni. Ngabela ke kamnandi lapho esiqhibela uthelo lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi ekhaya. Lami ngaze ngakukhumbula ekhaya ePlumtree kubuqalanga kubuhe kutitshi cha gethenge. ziziphetheke ngebezihamba phambili. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane ekwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhulule ngemali yebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo icorruption. Kwanele Mthakazi kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowafast 7. Mina Lani asibeni sonke kwezekuseni ngowa-6 sasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.